ngeminyaka yonke siloko sikhulile njalo siya phambili kasubuyele emuva sifuna ukufeza izifiso zikaZulu.
Ye, iziphi izifiso lezo okhuluma ngazo?
UZulu ufuna uzibuse ukuthi yena elithi ukwenza into ayifunayo ngesikhathi asifunayo ngesikhathi la asikulandileyo. Yiyo vele injongo esingayo. Sishiyele labanye esincintisana labo abafuna ukuthi umbuso ubuyele emakhiweni. Asiwasona amakhiwe asithi lawo makabuya la ngabuye ona wa-African ten.
Kodwa ukuthi ukhona yini ongafisa ukuthi umbuso ubuyiselwe emakhiweni?
Bakhona abanye la uyakwazi video on record. Kulo munye othungameli ibandla eliphikisayo ethi yena kusasa mayeshatha umbuso sazokugcwela amakhiwa laphana, sokugcwela amakhiwa laphana. Sathi iZimbabwe yilizwe labantu bansundu, kabatholi ukuzibusa njengabantu bansundu.
Ye, siyabona kodwa-ke lo mnotho ungalokuhambi kahle. Kwa abantu bazalivotela njani?
Asazi lapho ukuthi singabe silabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuZulu sikhale njengabantu abahlulekileyo. Laba abantu abazivokisela ama-functions, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole i-fresh capital, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole new expertise in harnessing our resources.
Kodwa masikhangela idola phela seliguga ngamadolo lapha, abanye abantu laba bangena njani khonapho?
Lokhuya it was a deliberate ploy ngoba idola umthuli angakalikhululi ukuthi le ku-willing market i-willing buyer, willing seller, uyakwazi between you and me vele kubo-900 licansile lethusa lazirazina kubo-8000 but kathethi mina lawa masisima sikhuluma siyakwazi ukuthi idola seliku-6000 so kwakokusehla ngoba abantu thina okokuqala as a Zimbabwean market we have a speculative market, we are a market full of arbitrageurs and speculators. So bathe bebona umthule khulula bathi sebefuna ukulicobodisa idola but kwehlule ngoba nabo sebebonele ukuthi hayi leyi into le yinto yelizwe, into esifunaukuthi siyikhulule sisonke. Andanoma sometimes hayi idola licobodekisekule okuthi vele kathe singabe selikubo-10-16,000 but lingi lafika kwe-8,000 ngenjongo yokuthi sina sonke sifuna ukwakha ilizwe namaplani kaminister of finance umthuli sesibuyelile kathesi ma ngikhuluma njenganamhlanje seku-6,000 and below. Ilokho lisehla lokuyani ubebalekele ukuthi i-black market ibe yiyedidebayina ama-resi kathesi wonke umuntu ofuna idola usehamba ku-option 15 ayethola legitimate i-rate yelizwe khona.
Ye, kodwa sibona ngazani kulabanye abathi vele asuze ligave kangako idola kuyahlala vele kunjalo kungani kuzimbuthi.
Kolokho kukhona siyakwamukela kusebantwini abavele bafuna ukulwisana lenjongo kahulumeni.